Hayi uShovini uchitha isikhathi, uShovini uchitha isikhathi, sokumele nje agwetshe ayihlale ejele, life imprisonment singazi ukuthi i-state akuso kule death penalty yini. Otherwise hayi uchitha isikhathi. Izizathu azivalisayo zokuthi laba behlezi kujury bafakwa i-pressure ngemsakazo ebhizi khuluma ngendaba yokufa lokhu ukuthi every odlula khona iphephandaba, i-radio, i-TV ukhunya ngakho, so yanda babe le-pressure ukuthi bemthole e-guilty. Izizathu azikhulumayo zokuthi i-court yayala isicelo sabo sokuthi icala lakhe lingathoniswa kwelo dorobho, lisuse lise kwenye indawo lapho okungela pressure khona yama-demonstrations labantu abanjalo. Yindlela nje yokuchitha isikhathi, ngoba unanzelela ukuthi khona akujwayelekanga, it's very rare, akujwayelekanga ukuthi umpholisa otholakale elecala e-America, icala ekakhulele ukudubula umuntu omnyama, okudubula nje udubula omunye umuntu, umpholisa ahambe e-court ufike uthiwe guilty, akujwayelekelanga. Okujwayelekileyo ukuthi umpholisa uyathiwa not guilty, aphenduke aqhubeke ngomsebenzi. Abaningi bakhona futhi ngathiwa not guilty, uyabe uyasebenza 3 months, 4 months, se-retire, sesiyasebenza kwezinye izinto, sesiyaba ngu-fireman, uthiwa ngobani laba abacisha imililo, into ezinjalo. Yikho bakujwayeleyo ngoba bengabelungu njalo. Now isigwebo lesi yinto engajwayelekanga, and i-response yakhe leyo ukuphendula wabo kwakhe lamagqwetha abo besukukhangelele ukuthi bazayenza njalo ngoba akusiyinto abayijwayeleyo. Abakujwayeleyo ukuthi umlungu akalingeni ijele nxa ebulela umuntu omnyama.
Lo omunye owayekujuri osokuphume imifanekiso yakhe yakudala egqoke iskipa se-Black Lives Matter, ubona lokho kungaphambanisa yini udaba lolu mhlawumbe umahlula cine esithi aluthethwe kakutsha?
Lo ogqoke iskipa ya ungathanda ukwenza indaba khona ayibe lukhuni kancane or tricky, yani xa singasebenzisa igama lelo. But indaba ye-Black Lives Matter ayiqalanga ngokufa kaFloyd. UFloyd ufe indaba le ivele ikhona kule mkhankaso ekhona suku zonke. And okusibisela endabeni yokuthi uShovini uthi abantu abehlezi kujury bafakwa i-pressure yizinto ezasenzakala phandle. But yena uShovini ubulele umuntu kule mkhankaso vele ethi Black Lives Matter, okusho ukuthi wayesacuthe, wayengafuni ukuzwa leyo mbiko ethi abantu amnyama baqakathekile. Wakubona kufanele ukuthi afake idolo lakhe entanyeni yomuntu omnyama aze afe 8 seconds umuntu ebhize kutshela angisaphefumuli. Leyo mbiko wayengayizwa. Useyibona namhlanje ngoba umuntu ohlezi kujuru ugqoke leso skipa esithi Black Lives Matter. And Black Lives Matter ayisuke ukuthi nyabantu amnyama kuphela bekhankasela, labanye abelungu bayikhankasela lamanje bayikhankasela. So asazi ukuthi ke ujudge na uza kubona kuyinto engathi undue influence or bias ukuthi umuntu ogqoke iskipa esithi Black Lives Matter ekuthoniseni indaba yomlungu obulele umuntu omnyama uzoba biased. Akula bias ngoba i-evidence ivele ikhona, ubufakazi obungathandabuzekiyo ubukhona ukuthi hayi uShovini wabulala uFloyd umuntu omnyama. Kungenani lokuthi ubani ongaphi ugqoke iskipa esithi Black Lives Matter.